Isahluko 14. Abavuseleli abalandelayo elizweni laseNgilandi, ngesikhathi lapho uLuther ayevula khona iBhayibheli elalivalelwe abantu baseGermany, uTyndale wafuqwa nguMoya kaNkulunkulu ukuthi ayenze ngokufanayo elizweni laseNgilandi. IBhayibheli likaWycliffe laliphendulelwe elimini lwesiKhiwa lisukela elimini lwesiLatini, elalinamaphutha amaningi. Lalingakaze lishicilelwe, njalo intengo yokwenza amanye yayiphezulu kakhulu, okwakusitsho ukuthi abantu abalutshwane abanothileyo yibo kuphela ababesanelisa ukulithola, njalo ngokuba lalingavunyelwa ukubalwa ngenxa yemithetho yebandla, lalingahanjiswanga ebantwini kakhulu. Ngomnyaka ka-1516, kusasele umnyaka owodwa ukuthi imibhalo kaLuther inamathiselwe ethempelini, u-Erasmus wayekhiphe iTestamente elitsha ngolimi lwesiLatini njalo lesiGriki. Manje ngokokuqala ilizwi likaNkulunkulu laselikhona ngolimi lokuqala. Kuleli iBhayibhili, amaphutha amaningi aqondiswa njalo amazwi amaningi abekwa ngokucaca. Lokhu kwabangela ukuthi abantu abaningi ababelemfundo ephezulu babe lokuqedisisa okungcono ngeqiniso, njalo kwanika umfutho umsebenzi wemvuselelo. Kodwa umphathi wawulokhe ungelandlela yokuthola ilizwi likaNkulunkulu. UTyndale wayezaqedelela umsebenzi kaWycliffe ngokunika abantu bakibo iBhayibheli. GC 245.1. Wayengumfundi ozimiseleyo njalo wayefuna ukuthola iqiniso. Wayefumane ivangeli phakathi kweTestament elitsha elaliyenzwe ngu-Erasmus ngolimi lwesiGriki. Waqala ukutshumayela ngesibindi etshela abantu ukuthi imfundiso zonke kwakumele zihlolwe ngeBhayibhili. Nxa wayephendula amazwi kaPapa ngokuthi ibandla kuphela yilo elalinikwe iBhayibhili, njalo yilo kuphela elalisenelisa ukulichaza, uTynette waphendula wathi, liyazi yini ukuthi ngubani owafundisa ingqungqulu ukuzingela? Ngokunjalo uNkulunkulu ofana nayo ufundisa abantwana bakhe abalambileyo indlela yokuthola ubaba wabo elizweni lakhe. Kulokuthi lisinike umbhalo, yini elisifihlela wona? Yini futhi elichisa labo abafundisa ngalo? Njalo ngabe bekusiya ngesifiso senu, belizachisa umbhalo ngokwawo. GC 245.2. Ukutshumayela kukaTynwald kwenza ukuthi abantu abaningi bafise ukwazi iqiniso, njalo iningi labo lamukele iqiniso. Kodwa abapristi babengalalanga nxa lokhu konke lokhu kwakusenzakala. Wathi esuka kule indawo benza imizamo yonke yokubhidliza umsebenzi ayewenzile. Ezikhathini eziningi babephumelela ukwenza lokhu. Kuyini okumele kwenziwe? Wazibuza uTyndale. Nxa ngihlanyela endaweni eyodwa, isitha siyahlasela insimu yonke engisuka kuyo. Ngeke ngibe sendaweni eziningi ngesikhathi esifanayo. Oh, ngabe amaKristu abele Bhayibhili ezandleni zabo ngolimi lwakibo, babezazimela phambi kwabaphathi bebandla. Nxa iBhayibhili lingekho, kunzima ukwenza ukuthi abantukazana bagxile eqinisweni. GC 246.1. Omunye umcabango wagcwala engqondweni yakhe. Kwakuse selimini lwase-Israyeli. Amahubo ayehlatshelwa ngalo ethempelini likaJehova. Kambe akufanelanga ukuthi ivangeli likhulume ulimi lwange lwaseNgilandi phakathi kwethu. Kambe kufanele ibandla libe lokukhanya okuncane emini lasemadabukakusa na. AmaKristu kumele avale iTestament elitsha elimini lwakibo. Izifundiswa zebandla zababalisi babephikisana kodwa kuphela ngokusebenzisa iBhayibheli abantu babengenelisa ukufinyelela eqinisweni. Omunye ulandela isifundiswa lesi lomunye lesiyana kodwa bonke laba abalobi bayaphikisana. Sizahlukanisa kanjani phakathi kwalowo oqondileyo lalo ongaqondanga njani? Kuphela ngelizwi likaNkulunkulu, GC 246.2. Kwakungekho ngemva kwesikhathi eside lapho omunye wezikhwicamfundo zebandla nxa wayephikisana laye owathi, sasingcono singelamthetho kaNkulunkulu kulaleyi ekaPapa. UTyndale waphendula wathi, ngiphikisa uPapa lemithetho yakhe yonke. Njalo nxa uNkulunkulu evikela umphefumulo wami, eminyakeni ezayo ngizayenza ukuthi umfana obamba ikhuba emasimini abekwazi iBhayibheli ukwedlula wena. GC 246.3. Injongo eyaseyaqala ukuyithokozelela eyokunika abantu bakibo elizweni laseNgilandi iTestament elitsha ngolimi lwakibo yayisikhulile, ngakho waqala ukusebenza ngokwenza lokhu. Ngemva kokusuka emzini wakhe ngenxa yokuhlukunyezwa, wahamba edolobheni laseLondon. Kule indawo okwesikhatshana waqhubeka ngomsebenzi wakhe engaphanjaniswanga. Kodwa ngolwesibili udlame lwabathungameli bebandla lwenza ukuthi abaleke njalo. Konke kwase kubonakala sengathi kwase kuvaliwe phambi kwakhe. Wakhetha ukuyathola ukuphepha elizweni laseGermany. Lapho yikho aqala khona ukwenza iTestament elitsha ngolimi lesikhiwa. Umsebenzi wakhe wamiswa kabili, kodwa nxa wayeqatshelwa ukusebenzela edolobheni elilodwa, wayedlulela kwelinye. Ekucineni waqala ukuhamba lokuya edolobheni laseWorms. Lapho eminyakeni embalwa ayayedlule, uLuther wayemele ivangeli phambi kwephalamende. Kuleli dolobho elidala kwakulabangani abaningi bemvuselelo. Njalo kule indawo uTyndale waqhubeka ngomsebenzi wakhe engaphanjaniswanga. AmaBhayibhili azinkulungwane ezintathu aphela, njalo amanye alandela ngomnyaka ofanayo. Ofana naye. GC 246.4. Ngokuzimisela okukhulu lokubekezela, waqhubeka ngomsebenzi wakhe. Loba kwakusobala ukuthi ababusi baseNgilandi babefake amabutho ukuthi avikele umngcele wabo elwandle. Ilizwi likaNkulunkulu lalinganelisi elizweni lithwalele eLondon ngendlela ezitshiyeneyo. Njalo lalihanjiswa endaweni zonke zelizwe. Abathungameli bebandla bazama ukunyathezela umsebenzi lowo kodwa ngeze. Ubhishophu waseDurham ngelinye ilanga wathenga amaBhayibhili wonke komunye owayethengisa, efuna ukuthi ayewatshisa wonke. elenjongo yokuthi ngale indlela wayezamisa umsebenzi lo. Kodwa lokhu kwabangela ukuthi basebenzise imali leyo ukuthenga amanye. Ayengeke abe khona ngale. Ngabe wayengawa yenzanga njalo. Ngemva kokubotshwa kwakhe uTyndale wanikwa ithuba lokuthi wayezakhululwa kuphela nxa wayezaveza amabizo abantu ababemsize ukuthi ayenelise ukwenza amaBhayibheli lawa. Waphendula wathi uBishop waseDurham wayesize owedlula wonke umuntu ngokuthenga amabhuku ayesesele ngentengo enkulu. Ngokwenza njalo wayebangela ukuthi aqhubekele phambili ngesibindi. GC 247.1. UTyndale wathengisa ezandleni zezitha zakhe njalo. Wahlala ejele okweminyaka ezimbalwa. Ekugcineni wafakazela ukholo lwakhe ngokufa. Kodwa izikhali ayezenzile zenza ukuthi amasotsha amanye alwe empini okweminyaka eminingi kuze kuyefika lamhlanje. GC 247.2. uNathma wabambelela emazwini wokuthi iBhayibheli kwakumele libalwe ngolimi lwabantu enkonzweni. Umbhali weBhayibheli elingcwele nguNkulunkulu ngokwakhe, njalo iBhayibheli leli lithatha amandla womlobi walo. Akula nkosi lombusi lomahluleli, kodwa bonke kumele balalele ilizwi lakhe. Asizameni ukungathathi ezinye indlela, kodwa asivumeleni ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lihole asingahambini emuva kwabokhokho. Bethu kumbe sidinge lokhu abakwenzayo, kodwa lokhu okwakumele bakwenze. GC 248.1. UBarnes lo Frith abangane abathembekileyo bakaTyndale baphakama ukuba bamele iqiniso. Kwalandela uRidley loCranmer abathungameli labo bemvuselelo eNgilandi. Babengamadoda afundileyo njalo abaningi babo babengabantu abahlonitshwayo ebandleni leRoma ngenxa yokulunga kwabo. Ukuphikisana kwabo loPapa kwakungenxa yamaphutha ababewafundile ayelethwe nguPapa. Ulwazi lwabo ngezenzo zaseBhabhiloni lwenza ukuthi amazwi abo abe lesisindo ebantwini. GC 248.2. Manje ngithanda ukubuza umbuzo oyisimanga, watsho uLatimer. Ngubani ubhishopu njalo lomeli kapapa ophakeme okwedlula bonke elizweni lonke laseNgilandi? Ngiyabona ukuthi ngilalele njalo lifuna ukuthi ngilinike ibizo lakhe. Ngizalitshela. USathane uhlala ekhona ethempelini lakhe. Umbize nxa uthanda. Uhlala ekhona ekhaya. Uhlala ebambe ikhuba lakhe. Awungeke umthole ehleli nje engenzi lutho. Ngiyalithembisa. Lapho uSathane ahlala khona, endaweni leyo kumele amabhuku wonke asuswe, konke kufakwe amakhandlela. AmaBhayibheli kumele asuswe, kodwa kubuye amangqongqo. Kususwe ukukhanya kwevangeli, kodwa kubuye ukukhanya kwamakhandlela. lasemini livalele ngaphansi ngesiphambano sika Kristu phezulu njenge phezulu ngeziphambano zokugqizwa phansi ngokwembathisa abaswelayo phezulu ngokucecisa izithombe lamatshe phezulu ngokuphakamisa amasiko obuntu lemithetho yakhe phansi ngemithetho kaNkulunkulu njalo lelizwi lakhe elingcwele sengathi abaphathi bebandla bengakhuthalela ukuhlanyela inhlanyelo elungileyo ngendlela uSathane akhuthalele ngayo uhlanyela inhlanyelo embi GC 248.3 Imfundiso enkulu edlula zonke eyaphakanyiswa ngabavuseleli lava efanana laleyi eyayifundiswa ngama Wildens lo Wycliffe lo John Huss lo Luther lo Zwickli njalo labanye abahlanganyela labo yayengeyokuphakamisa ilizwi likaNkulunkulu njengensika yokukholwa njalo lokuphila baphika imithetho kaPapa lemihlangano yelizwe labokhokho lamakhosi yayibunjelwe ukuthungamela umzwangedwa endabeni zokukholwa iBhayibheli kuphela yilo elaliyinsika ngemfundiso yabo bahlola yonke imfundiso eyayikhona ukukholwa kuNkulunkulu lelizwi lakhe kwalondoloza amadoda lawa angcwele njalo babenikela impilo zabo emlilweni duduzeka watsho uLatimer nxa wayetshela omunye wabangane bakhe owayesemlilweni etshiswa sizakhanyisa isibane esifana nayo ngomusa kaNkulunkulu elizweni lase-England angilathemba lokuthi alisoke licitshwe GC 249.1 Elizweni laseScotland intanga zeqiniso ezazihlanyelwe nguColumba labanye ababesebenza laye zazingakabhujiswa zaphela okweminyaka engamakhulu amaningi ngemva kokuthi amabandla ase-England ayesekhothamele inkolo yeRoma abantu baseScotland baqhubeka bebambelele enkolweni yabo kodwa ngokuhamba kwesikhathi inkolo yeRoma yaqala ukujula kule indawo njalo yakhula ukwedlula ezinye indawo kwakungekho eyinye indawo okwakulobunyama obudlala eScotland loba kwakunjalo kwakungena insaba zokukhanya ezaqala ukususa ubunyama zaletha ithemba lokuthi ilanga lase lizaphuma abantu bohlanga lwamaLowlands ababevele eNgilandi bethwele iBhayibheli lemfundiso zika Wycliffe benza imizamo emikhulu yokugcina ulwazi lwevangeli njalo eminyakeni yonke eyalandelayo babelobufakazi balo njalo labanye abafela iqiniso GC 249.2 Ngemva kokuvukela kwemvuselelo enkulu kwabuya imbhalo kaLuther njalo kwalandela iTestamente elisha elalibhalwe nguTyndale bengananzelelwa ngabaphathi abavangeli laba baqala ukusebenza ezintabeni bekhanyisa isibane seqiniso esasicitsha elizweni leScotland njalo basusa umsebenzi weRoma owawuletha ubunyama kweminyaka engamakhulu amane GC 249.3 Igazi lenceku zikaNkulunkulu lezi lenza ukuthi umsebenzi lowo ube lomfutho. Abathungameli bebandla ngemva kokunanzelela ingozi eyayiphambi kwabo, baqala ukuletha emlilweni abanye bamadoda ayelungile elizweni laseScotland. Izenzo zabo zenza ukuthi kube ngathi babebeka isiduli sokuchumayela lapho amazwi abafazi laba ababe sifa ayelalelwa ngumuntu wonke endaweni zonke, njalo ayevuselela ebantwini isifiso sokususa uchuku lweRoma elizweni lakibo, GC 249.4. UHamilton lo Wishart amadoda ayelesimo sesikhosini ngokuzalwa babelabalandeli abaningi ababechumayezile, labo banikela impilo zabo emlilweni. Kodwa ekutshisweni kwabo kwavuka omunye oyengasoke athuliswe ngamalangabi, omunye oyezasetshenziswa nguNkulunkulu ukubethela isikhonkwane sokugcina phezu kombuso kapapa elizweni laseScotland, GC 250.1. UJohn Knox wayefulathele amasiko webandla kanye lemfundiso ezazingekho eBhayibhelini, ngoba wayefuna ukuqedisisa amaqiniso welizwi likaNkulunkulu. Njalo imfundiso kaWishart yayenze ukuthi aqinise isinqumo sakhe sokuquma ubudlelwane bakhe lebandla leRoma, njalo azihlanganise labemvuseleli ababehlukunyezwa, GC 250.2. Ngemva kokuthi abangane bakhe bamcebise ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumchumayeli, waqhaqhazela esesaba ukwetheswa isikhundla esiphezulu kangaka, njalo kwenza kwaze kwaba ngemva kokuzivalela lokulwisana lemicabango lapho abamukela khona umsebenzi lowo. Kodwa ngemva kokwamukela umsebenzi lowo, waqhubekela phambili ngokuzimisela njalo lokumela iqiniso ekupheleni kwakhe. Umvuseleli lowo wayelenhliziyo eqotho, wayengesabi loba ngobubodwa ubuso bomuntu. Amalangabi wokutshiswa kwenceku ezithembekileyo athatha indawo yokwengeza umfutho wokuhambisa ivangeli ayelalo. Loba nje ihlola lababulali lalime phezu kwekhanda lakhe, waqhubeka ngokulwela ukuba zonke imfundiso zokukhonza izithixo zisuse ebandleni, GC 250.3. Nxa wayeselethwe phambi kwendlovukazi yaseScotland, lapho abathungameli abaningi bemvuselelo ababefile baqhaqhazela khona, uJohn Knox wamela iqiniso ngesibindi. Wayengasomuntu onqotshwa ngamazwi amahle, njalo wayengasuye owesaba amazwi okwethuselwa. Indlovukazi yambeka icala lokufundisa amanga. Wayefundisa abantu ukuthi bekumele bamukele imfundiso eyayingavunyelwa elizweni. Wamtshela njalo ukuthi ngokwenza njalo wayephule umthetho kaNkulunkulu ofundisa abantu ukuthi kumele bahloniphe amakhosi. UKnox waphendula ngamazwi alukhuni wathi, GC 250.4, njengoba imfundiso eqotho ingatholanga amandla kumbe umbuso wokubabusa ukubabusi bomhlaba, kodwa yawathola kuNkulunkulu kuphela, Ngokunjalo abalandeli bayo akumelanga bakhethe inkolo yabo ngokulandela imicabango yababusi, ngoba esikhathini esiningi kuvamile ukuthi ababusi yibo abangaqedisisiyo ukwedlula bonke abantu inkolo kaNkulunkulu eqotho. Ngabe bonke abenzalo ka-Abrahamu babelandela inkolo kaFaro, umbuso ababengaphansi kwakhe okweminyaka eminingi? Ngiyakubuza mama ohloniphekayo, yiphi inkolo ebizaba khona emhlabeni na? Kumbe ngabe abantu bonke ngensuku zabafundi babelandela inkolo yababusi beRoma, yiphi inkolo ebizaba khona emhlabeni lamhlanje na? Ngakho-ke Ndlovukazi, lawe sungananzelela ukuthi abantu akumelanga balandele inkolo yababusi, kodwa baxwayiswe ngokucaca ukuthi kumele bebahloniphe. GC 250.5. UMary waphendula wathi, lina lichaza ilizwi likaNkulunkulu ngeyinye indlela, njalo labathungameli bebandla leRoma balichaza ngeyinye indlela. Ngubani okumele ngimlalele, njalo ngubani okumele ahlulele? GC 251.1. Umvuseleli waphendula wathi, kumele ukholwe uNkulunkulu onguye okhuluma ilizwi lakhe ngokucaca, njalo ngaphandle kwalokho ilizwi elikufundisa khona akumelanga ulalele muntu. Ilizwi likaNkulunkulu licacile ngokwalo, njalo nxa kubonakala sengathi kukhona okungazwisisekiyo kwenye indawo, umoya oyingcwele ongakaze uziphikise uyachaza into efananayo kwezinye indawo, ukwenzela ukuthi kungabi khona ukuthandabuza kulabo abangaqedisisiyo. GC 251.2. Lawa kwakungamanye wamaqiniso ayekhulunywa nguJohn Knox, loba nje wayefaka impilo yakhe engozini nxa wayekhuluma phambi kwamakhosi. Ngesibindi esifananayo waqhubeka ngomsebenzi wakhe, ethandaza njalo esilwa izimpi zikaJehova, ilizwe laseScotland laze lathola ukukhululwa emandleni kaPapa. GC 251.3. Elizweni laseNgilandi, ukubekwa kwenkolo yemvuselelo njengenkolo yelizwe kwehla, kodwa akuzange kubangele ukuthi ukuhlukunyezwa kuphele, loba nje imfundiso eziningi zebandla leRoma zasezikhitshiwe, ezinye imfundiso zabo zasala. Amandla kaPapa aphikwa njalo asuswa elizweni, kodwa endaweni yakhe inkosi yelizwe yafaka njengomthungameli webandla. Enkonzweni zabantu kwakulokhe kulebanga elide phakathi kwalo lokuhlambulula kwevangeli, iqiniso elimqoka lokukhululeka kwezenkolo lalingazwisiseki, loba nje izenzo zocuku ezazisenziwa libandla leRoma zokuhlukumeza labo abaphikisana lemfundiso zebandla zazingasayenziwa ngababusi abasebekhethe ukwamukela imfundiso yemvuselelo, kodwa amalungelo abantu okuzikhethela inkolo yabo ayelokhu enyathezelwa. Bonke abantu babebanjwa ngamandla ukuthi bamukele imfundiso zebandla, njalo lendlela zobukhonza ezazisekelwa lilizwe. Bonke abantu ababephikisa umthetho lowo babehlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo. Kwabanye kwakulukhuni, kwabanye njalo kwakubuthakathaka okweminyaka engamakhulu amaningi. GC 251.4. Ngaphansi kweminyaka leyi abafundisi abaningi baxotshwa ezikhundleni zabo. Abantu bonke babevinjelwa ukukhetha amabandla wokukhonza ahlukene laleli elalibekwe libandla lesizwe.
Abanye basebe samukela isigwebo sokuhlawulisha, njalo abanye babegwetshelwa ukuvalelwa emajele. Wonke amalunga athembekileyo ayekhethe ukuthi akhonze ukuvalelwa ejele. Wonke amalunga athembekileyo ayekhethe ukuthi amkhonze uNkulunkulu ngokwethembeka. Acina ebona kufanele ukuthi bayehlanganyela ezihotsheni lasezintabeni phakathi kobusuku, kwezinye izikhathi phakathi kwezixuku ezazibonakala njengethempeli eladalwa uNkulunkulu ngokwakhe. Abantwana bakaNkulunkulu ababehlakazekile njalo behlukumezekile, babehlangana bethululela inhliziyo zabo kuye ngemikhuleko langokudumisa. Kodwa loba nje babesebenzisa ukunanzelela okukhulu, iningi labo lahlukunyezwa ngenxa yokholo lwabo. Amajele agcwala aze aphuphuma, imuli lazo zaqanyulwa phakathi. Abantu abaningi bathola ukuphephela emazwini akhatshana. Loba konke lokhu kwakusenzakala, uNkulunkulu wayelokhu ethungamela abantu bakhe. Njalo ukuhlukunyezwa kwakungeke kube lamandla wokuthulisa ubufakazi babo. Iningi labo lachapha ulwandle baya endaweni yase-America, lapho abafika khona babeka isisekelo sokukhululeka ekukholeni njalo lasekubusweni kwelizwe okuyinsika yelizwe leli eliphakemeyo kuze kube lakhathesi. GC 252.1. Ngokunjalo njengensukwini zabafundi, ukuhlukunyezwa kwabalandeli bakaNkulunkulu kwabangela ukuthi ivangeli lihanjiselwe phambili. Phakathi kwemigodi emajele eyayigcwele abantu, omunye wabo kwakuthiwa nguJohn Bunyan. Wayephefumula umoya wasezulwini, njalo endaweni leyi wabhala inganekwane yohambo lwamakholwa besuka endaweni zokuhlupheka besiya elizweni elikhethekileyo. Sekwedlule iminyaka engamakhulu amaningi, kodwa ilizwi lakhe elaphuma entolongweni yase-Bedford lilokhe likhuluma ngamazwi amakhulu enhliziyo zabantu. Ugwalo lwakhe olesihloko esithi Pilgrim's Progress, njalo lelinye elithi Grace Abounding to the Chief Sinners, asethungamele inyawo eziningi endleleni yokuphila. GC 252.2. Amadoda afanana labo Baxter, labo Flavel, njalo lo Alien, labanye amadoda ayelezipho lemfundo njalo lo kholo olujulileyo, aphakama amela ukholo olwaphiwa abangcwele endulo. Umsebenzi owafezwa ngamadoda lawa ngeke utshabalaliswe imizamo lemithetho efakwa ngababusi. Ugwalo lukaFlavel olubizwa ngokuthi Fountain of Life, njalo loluthi Method of Grace, selufundisa inkulungwane zabantu ukuthi zigcinise njalo imphefumulo yabo kubomelusi onguKristu. Ugwalo lukaBaxter olulesihloko esithi Reformed Pastor selubonise ukuthi luyisibusiso ebantwini abaningi abayelisifiso sokuvuselela umsebenzi kaNkulunkulu. Njalo logwalo lwakhe olulesihloko esithi Saints Everlasting Rest selufeze umsebenzi walo ngokuthungamela imphefumulo ekuphumuleni okubekelwe abantu bakaNkulunkulu. GC 252.3. Ngemva kweminyaka elikhulu elandelayo, ngosuku lapho kwakulobunyama obukhulu kwezenkolo, Whitefield lo Wesley waqhubeka njengezivane zikaNkulunkulu ngaphansi kombuso webandla elalifakwe ngumbuso welizwe laseNgilandi. Abantu belizwe leli basebemukele inkolo elulaza iqiniso eyayisibangela ukuthi kube nzima ukwehlukanisa inkolo yabo lenkolo yokukhonza kwezithombe. Ukukhonzwa kwemvelo kwaba yisifundo esasithakazelelwa ngabathungameli bebandla, njalo lokhu kwaba yinsika yemfundiso yabo. Izikhulu nxa zazikhuluma phakathi kwabantu, zazichothoza ukuzehlisa njalo beziphakamisa ngokuthi bona babephezu kwalabo ababekubiza ngokuthi yikuthathela izinto phezulu. Labo ababesezingeni eliphansi ngokwezigaba zempilo bachiya besebunyameni, njalo bachiywa ebubini ababephila phakathi kwabo. Ngesikhathi esifanayo, ibandla lalingelaso isibindi kumbe ukukholwa okufanele ukuchasa iqiniso elaseli lahlelwe phansi. GC 253.1. Imfundiso enkulu yokwamukela phambi kukaNkulunkulu ngenxa yokukholwa eyafundiswa ngokucaca nguLuther yayisifiphele ebantwini abanengi, njalo imfundiso yebandla leRoma eyokukholelwa emsebenzini yenyama njengendlela yokuthola usindiso yaseyithethe indawo yayo. Whitefield labanye abemuli yakoWesley ababengamalunga webandla elithunganyelwa ngumbusi welizwe babengabantu ababedinga uthando lukaNkulunkulu ngenhliziyo zabo zonke, njalo babefundiswe ukuthi babeza kuthola kuphela ngokusebenzisa imisebenzi yenyama, njalo lokulandela imikhuba yebandla. GC 253.2. Ngolunye usuku nxa uCharles wayesehlaselwe ngumkhuhlane, njalo nxa wayekholwa ukuthi ukufa kwasekusondele, wabuzwa ukuthi ithemba lakhe wayelibeke ngaphi mayelana lokuphila impilo enaphakade. Waphendula wathi, "Ngenze imizamo yami yonke ukudumisa uNkulunkulu." Nxa umngane wakhe owayembuzile wayebonakala sengathi wayengasasuthisekanga ngempendulo yakhe, uWesley wacabanga ukuthi kanjani kambe imisebenzi yami ayisiyo imizamo efaneleyo eyokuthi ngibe lethemba na. Engangiqila ngemisebenzi engiyenzileyo na, angilakho okunye engathembela kukho. Bakunjalo obunyama obabuse behlele ibandla, obasebefihle isenzo sokubuyisana, batshontshela uKristu ubukhosi bakhe, njalo hambule ingqondo zabantu ethembeni labo elilodo eliligazi lomsindisi owayebethelwelwe. GC 253.3. uWesley laye bake labanye bakhe bathunganyelwa ukuthi bananzelele ukuthi inkolo yeqiniso ihlala enhliziyweni, njalo lokuthi umthetho kaNkulunkulu uyaqhela ufinyelela emcabangweni lasemazwini, njalo lasezenzweni. Ngemva kokwamukela iqiniso lokuthi inhliziyo kakumelanga ibe ngcwele, njalo lokuthi ukuziphatha okubonakala ngaphandle kwakumele kube msulwa, bezimisele ukusungula impilo entsha ngokwenza imizamo yokukhuleka ngokuzidela. Benza konke
owakusemandleni abo ukuthi bathambise inkanuko zenhliziyo yenyama. Baqala ukuphila impilo yokuzidela, leyothando, leyokuzehlisa, besenza zonke izinto ngamandla. Wonke ababecabanga ukuthi zazingabasiza ukuthola lokho ababekufisa kakhulu, okuyibungcwele lobo obulamandla wokuthola umusa kaNkulunkulu. Kodwa abazange benelise ukuthola lokho ababekudinga. Imizamo yabo yaba yize eyokuzama ukuzikhulula esigwebeni sesono njalo lokunqoba amandla awaso. Kwaba yimpi efana laleyi uLuther ayedlula kuyo entolongweni aye kuyo edolobheni lase-Erfurt. Kwakungumbuzo ofana nayo owawuhlukumeza umphefumulo wakhe. Kwenzeka njani ukuthi umuntu atholakale elungile? Kwenzakala njani ukuthi umuntu atholakale elungile phambi kukaNkulunkulu? Job 9 verse 12, GC 254.1. Amalangabi emililo yeqiniso likaNkulunkulu ayesephosa akucitsha ezidulini zenkolo yemvuselelo ayeza kwenzelwa ngesikhathi sasendulo esasiqhutshelwe phakathi kwamaKristu aselizweni laseBohemia. Ngemva kwemvuselelo, inkolo yamabandla eRoma, bonke ababekhetha ukumela iqiniso babanjwa ngamandla ukuthi bavaleke. Abanye babo ngemva kokuthola indawo yokuphepha edolobheni laseSaxony bafika baqinisa inkolo yabo yasendulo. Kwakungenxa yezizukulwane zamaKristu lawo akwenza ukuthi ukukhanya kufinyelele uWesley labanye ayesebenzisana labo. GC 254.2. UJohn lo Charles Wesley ngemva kokugcotshwa kwabo emsebenzini wokuba ngabafundisi ebandleni bathunyelwa elizweni lase-America ukuba bayetshumayela ivangeli. Phakathi komkhumbi kwakulabantu bohlanga lwamaMoravian. Endleleni yabo bahlangana leziphepho ezisabekayo. Kwathi uJohn Wesley esebona ukuthi wayesekhangelene lokufa manqamu, wezwa emoyeni wakhe ukuthi wayengela siqiniseko sokuthula phakathi kwakhe loNkulunkulu. Abantu laba ababedabuka elizweni laseGermany ngakolunye uhlangothi babebonisa ukuthula njalo lokwethemba ayengakujwayelanga. GC 254.3. Ngangike ngabona ngaphambilini indlela ababezaphatha ngayo. Babehleli benonisa ubufakazi bokuzehlisa kwabo ngokwenza ezinye izihambi imisebenzi eyayingeke yenziwe ngabantu baseNgilandi. Njalo babebonisa ukuthi baya ijabulela futhi babeyifuna imbadalo ngoba babesithi lokhu kwakulungele inhliziyo zawo ezilokhu ziphakamisa. Njalo ngenxa yokuthi umsindisi wabo olothando wayebayenzela okwedlula lokhu, insuku zonke zazibanika amathuba okubonisa ukulunga okwakungeke kususwe laloba yiwuphi ukulimala. Nxa babefuqwa betshaywa kumbe bephoselwa ngapha langapha, babephakama bezihambela. Kodwa akuzange kuphume
lelilodwa ilizwi lokukhonona emlonyeni yabo. Kwase kulithuba manje lokuhlolisisa ukuthi babehlengiwe yini emoyeni ngokwesaba.
Lo kuziphakamisa lowenzondo njalo lo kuphindisela phakathi kwengoma ababeyisebenzisa ukuqala inkonzo zabo. Ulwandle lwaqubuka, isiphepho saqamula isiyile somkhumbi. Amanzi aqala ukugcwala phakathi wawo. Kwaze kwangathi amagagasi ayeseginyile. Ukukhala okwesabekayo kwaphuma ehlangothini lwabantu ababevela elizweni laseNgilandi. Kodwa abantu laba abohlango lwaseMajelimana baqhubeka behlabela. Ngabuza omunye wabo ngemva kwesehlakalo lesingathi, ubungesabi yini? Waphendula wathi, ngibonga uNkulunkulu, kodwa hatshi bengingesabi. Ngabuza njalo, kodwa omama labantwana abaphakathi kwenu bebengesabi yini? Waphendula ngelizwi elincane wathi, hatshi, omama abaphakathi kwethu labantwana abakwesabi ukufa. GC 255.1. Wathi efika endaweni yase Savanna, uWeasley okwesikhatshana wahlala labantu bohlanga lwamaMoravians, njalo wabathathekiswa yibuKristu babo. Nxa wayebhala ngeyinye yenkonzo, ngenkonzo zabo eqathanisa lendlela ibandla eleNgilandi elaliqhuba ngayo inkonzo, wathi ukucaca lokuzehlisa njalo lokucholeka kwezinto zonke kwabangela ukuthi ngikhohlwe iminyaka eyinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa eyayisedlule, njalo ngazibona ngiphakathi kwenkonzo lezi ezazingela kuzenzisa. Kodwa lapho uPawuli owayengumakhi wematende, kumbe uPetro umgoli wenhlanzi, kodwa ababewenza beholwa ngumoya njalo lamandla. GC 255.2. Ekubuyeleni kwakhe elizweni laseNgilandi, uWeasley ngokucebiswa kwakhe ngomunye wabatshumayeli beMoravia, wafinyelela esigabeni lapho ayezwisisa khona ngokucaca ukukholwa kweBhayibhili. Wananzelela ukuthi kwakumele alahle konke ukuthembela emsebenzini yakhe yenyama. Nxa wayefuna ukusindiswa njalo, kwakumele athembele ngokupheleleyo ewundlwini likaNkulunkulu elisusa izoni zomhlaba wonke, phakathi komhlangano wabantu bohlanga lwamaMoravian edolobheni laseLondon. Kwabalwa umugca owawubhalwe nguLuther owawuchaza umehluko olethwa ngumoya kaNkulunkulu enhliziyweni yalowo okholwayo. Nxa uWeasley wayelalele, ukukholwa kwavuka emoyeni wakhe. Ngezwa inhliziyo yami ikhudumala ngendlela engajwayelekilanga, ngezwa sengathi ngase ngithemba uKristu kuphela ukuthi ngisindise, njalo ngathola isiqiniseko sokuthi wayesuse zonke izono ezami futhi njalo wayengihlenga emthethweni wesono njalo lokufa. Okweminyakeni emide yokusebenza nzima njalo lokuzihlukumeza okungela kuthula lokuzidela okubuhlungu lokuyangeka, uWeasley wayeqhubeka ngendlela yakhe yokuzenzela eyokudinga uNkulunkulu. Khathesi wayesemtholile njalo wathola ukuthi umusa ayezithwalise nzima ezithwalise nzima ukuthi awuthole ngemithandazo lawo ngokuzila ukudla ngemisebenzi emihle lokuhlukumeza umzimba wakhe wawuyisipho esingelambadalo njalo lentengo. GC 256.1. Wathi esegqile ngokuphelela enkolweni lukaKristu, umoya wakhe wonke watshiseka ngesifiso sokuhambisa indawo yonke ulwazi lwevangeli eligugu lomsa kaNkulunkulu ongathengiswayo. Ngibona umhlaba wonke njengensimu yami, ngoba kuyiphi indawo engikuyo ngibona kufanele njalo kulungile kungumsebenzi wami ukuthi ngitshele bonke labathanda ukuzwa indaba ezimnandi zosindiso. GC 256.2. Waqhubeka ngempilo yakhe yokuzidela, hatshi manje njengensika, kodwa njengomphumela wokukholwa, hatshi impande, kodwa isithelo sobungcwele. Umusa kaNkulunkulu okuKristu uyinsika wethemba lamaKristu, njalo umusa lo uzabonakala ekulandeleni imilayo, impilo. KaWesley yayinikelwe ekuchumayeleni kwamaqiniso lawa amakhulu ayesehlangane lawo. Ukukhululwa ngokukholwa egazini likaKristu elihlanzayo, njalo lokuvuselela kwamandla kamoya oyingcwele enhliziyweni, okuletha izithelo empilweni efana lesibonelo sikaKristu. GC 256.3. UWhitefield loWesley babelungiselwe umsebenzi wabo wokudlula phakathi kokunanzelela okwesikhathi eside ukuba babelahlekile, njalo lokuthi babeza kwenelisa ukudlula ebunzimeni njengamasotsha alungileyo kaKristu. Basebedlule ebunzimeni obukhulu bokuhlambazwa lokuphikiswa njalo lokuhlukunyezwa esikolo ababephumekiso yasemsebenzini wabo nxa babeqala ukusebenzela iNkosi. Bona labanye ababevumelana labo babizwa ngokuthi ngamaWesley, ngabanye abafundi babo ababengayisiwo amaKristu. Ibizo eliphakanyiswayo lamuhla ngelinye lamabandla amakhulu elizweni laseNgilandi njalo laseAmerika. GC 256.4. Njengamalunga ebandla laseNgilandi, babebaningi bajula endleleni inkonzo ezaziqhutshwa ngayo, kodwa inkosi yayisibeke phambi kwabo elizweni lakhe umgomo ophakemeyo. Umoya oyingcwele wafuqwa ukuthi bachumayele uKristu njalo yena abethelwe. Amandla ezulu asingatha umsebenzi wabo. Inkulungwane zathinteka njalo zaphenduka ngokweqiniso. Kwakudingeka ukuthi izimvu lezi zivikelwe phambi kwamaganyana. UWesley wayengenawo umcabango wokusungula ibandla elitsha, kodwa wabaqoqa ngaphansi kwebizo elalingela ukuthi Methodist Connection. GC 257.1. Ukuphikiswa okwatholwa ngabachumayeli labo kwaba nzima kakhulu okwavikela ebandleni elikhulu. Loba kwakunjalo, uNkulunkulu ekukhalipheni kwakhe wayevumele ukuthi kube lezi zehlakalo ezabangela ukuthi imvuselelo iqale phakathi kwebandla ngokwalo. Ngabe kwakuphume ngaphandle kwakungeke imvuselelo yenelise ukufinyelela lapho eyayidangale khona kakhulu. Kodwa njengoba abachumayeli bemvuselelo babengamalunga ebandla ngokwawo, njalo lokuthi babesebenzela phakathi kwebandla lapho ababethola khona amathuba, iqiniso lenelisa ukungena lapho amasango ayengabe evalwe khona. Abanye babathungameli bebandla bavuswa ekungazini kwabo njalo baphenduka baba ngabachumayeli abaqotho emabandleni abo. Amabandla ayesefile ngenxa yokulandela imfundiso zabantu amukela ukuphila, GC 257.2. Ngezinsuku zika Wesley njengasembhalini yebandla kusukusela endulo, amadoda ayeleziphiwo ezehlukeneyo enza imisebenzi ababeyinikiwe, abazange bavumelane kuyo yonke imigca yemfundiso, kodwa bonke babefuqwa ngumoya kaNkulunkulu njalo babambana ejogweni elilodwa eyokuholela imphefumulo kuKristu. Umehluko phakathi kukaWhitefield loWesley ngesinye isikhathi wenza ukuthi kuphose kube lokwehlukana phakathi. Kodwa nxa babefunda ukuzehlisa esikolo sikaKristu, ukubambana lothando kwababuyisa, babengelaso isikhathi sokuphikisana. Ngesikhathi lapho imfundiso zamanga lobubi babusanda endaweni zonke, njalo lezono zazisiya ekulahleni, GC 257.3, inceku zikaNkulunkulu zahamba endleleni elukhuni. Izikhwicamfundo zelizwe zazisebenzisa amandla azo wonke ukubaphikisa. Ngemva kwesikhathi abathungameli abaningi babonisa ukuzimisela okukhulu ekubaphikiseni, njalo amasango ebandla avalelwa ukukholwa kweqiniso, njalo lalabo ababechumayela iqiniso. Isenzo sabathungameli bebandla esokwenqabela ukuba bame phambi kwebandla saletha ukunyama lokungaqedisisi, njalo lobubi imihla ngemihla. UJohn Wesley waphunyuka ekufeni ngenxa yesimanga samandla kaNkulunkulu. Nxa ulaka lwesixuku sabantu lwaseluvuselelwe phezu kwakhe, njalo nxa kwakubonakala sengathi kwakungelandlela yokuphunyuka, ingilosi eyathatha isimo somuntu yeza uzomsiza. Ixuku lahlehlela emuva, inceku kaKristu yadlula ngokuphepha engozini leyo, GC 258.1. Nxa wayesechaza ukuphepha kwakhe kolunye usuku phakathi kolaka lwexuku elalimzungezile, uWesley wathi, "Abanengi bazama ukungiphosela phansi nxa sasisehla eqaqeni endleleni eyayitshelela. Kusobala ukuthi nxa ngangifika phansi ngangingasoke ngivuke futhi, kodwa angizange ngiwe kumbe ngitshelele ngaze ngaphuma ezandleni zabo. Loba nje abanengi balalamela ukuthi babambe ihlombe lami kumbe izigqoko zami ukuthi bangidonsele phansi, behluleka ukubamba. Oyedwa kuphela wenelisa ukubamba umphetho wejazi lami elasala ezandleni zakhe, njalo elinye ilembu lesikhwama lapho kwakule mali khona ladabuka ezandleni zakhe, njalo elinye ilembu
ladabuka ingxenye yalo. Omunye wamadoda owayelesifiso sokuchitha umphefumulo wami wangitshaya ngogodo kaningi eqolo. Okungangokuthi ngabe wayengitshaye kanye esiphundu. Kwakuzabangela ukuthi angabi lomsebenzi omkhulu ayese ebelawo. Kodwa ngaso sonke isikhathi kazange enelise ukungifinyelela. Angikwazi lokhu kwenzeka njani. Ngoba ngangingenelisi ukushedela eceleni kwesokudla lakwesokunxwele isandla. Okunye omunye wabuya egijima ephakamisa isandla sakhe ukuthi angitshaye. Ngokuphangisa wasehlisa waqoqoda ikhanda lami kuphela esithi ulenwele ezibuthakathaka. Abantu bakuqala abaguquki inhliziyo zabo. Babengamaqhawe edolobho abathungameli bendawo zokulwa ezikhathini eziningi. Omunye wabo wayeyintshantshu yokulwa. GC 258.2. UNkulunkulu usebenzisa amandla angakanani ukusiletha entandweni yakhe. Eminyakeni emibili edlulileyo, isiqephu selitshe sagudla ihlombe lami. Ngemva komnyaka lokhu kwenzakile, ilitshe langitshaya phakathi laphakathi kwamehlo. Kunyanga ephelileyo ngatshaywa kanye, njalo lamuhla ntambama ngitshaywe kabili. Okokuqala, singakangeni edolobheni. Okwesibili, sasesiphuma khona. Kodwa konke kokubili bekungathi abangenzanga lutho. Ngoba loba nje omunye engitshaye esifubeni ngamandla akhe wonke, njalo omunye emlonyeni ngamandla amakhulu okubangela ukuthi igazi limpompoze. Angizwanga ubuhlungu bakho kukho konke lokhu ukutshaya. Kube ngathi bangithinte ngotshani nje. GC 259.1. Abantu bewisile bensuku zakuqala, njalo labatshumayeli bakhona bamela lokuzondwa njalo lokuhlukunyezwa okwavela emalungeni ebandla lakulabo ababengakhonzi lutho, ababefuqwa ngamanga ayekhulunywa ngabo. Badonselwa phambi kwemthethwandaba eyayingenzi lokhu ekubekelweyo. Ngoba ukulunga lokulandelwa komthetho kwakungekho emthethwandabeni yakulezo nsuku. Esikhathini esiningi babethola uchuku ezitheni zawo. Amaxhuku abahlukumezi ayengena imizi ngemizi, bebulala impahla, bethemba konke ababekufuna, njalo besenza uchuku phezu kwamadoda labesifazane kanye labantwana. Kwezinye izikhathi kwakubhalwa amaphepha kucelwa bonke ababethanda ukuphatheka emsebenzini wokubulala amawindi ezindlu zamawesile, njalo lokubatshontshela. Kwakubekwa ukuthi bahlangane endaweni ethile njalo ngesikhathi esithile. Izenzo lezi zokunyathezela amalungelo abantu ezazisenziwa egcekeni zayekelwa kwangabi lesigwebo kulabo ababe zenza. Kwaba khona ukuhlukunyezwa okwakuhleliwe phezu kwabantu ababelecala lokususa inyawo zezoni endleleni yokufa bebasa endleleni yobungcwele. GC 259.2. UJohn Wesley wathi nxa wayekhuluma ngamacala ababe wabeke phezu kwabo. Wathi, abanye bathi imfundiso yamadoda lawa ingamanga. Njalo balomfutho lokuthi intsha njalo ayikaze ibe khona ukuze kube lakhathesi. Njalo lokuthi bathathela izinto phezulu. Njalo bafuna ukuhambisa imfundiso kaBaba. Amazwi abo lawa awamanga aseqhutshiliwe kusukela empandeni yawo. Ngoba sekubonisiwe ukuthi ingatsha zonke zemfundiso leyi ecacileyo ziphuma eBhayibhelini ezichazwe lalibandla lethu. Ngakho ke ibe ngamanga kumbe ibe lamaphutha. Nxa sikholwa ukuthi iBhayibheli liqinisekile, abanye bathi imfundiso yabo ilukhuni kakhulu, benza ukuthi indlela eya ezulwini ibe ncane kakhulu. Njalo lokhu eqinisweni kungamazwi abo okuqala. Ngoba kwakuyiwo wodwa amazwi okuphikisa ekuqaleni. Njalo ensitha eyinsika yamanye ayinkulungwane. Aphuma ngezimo ezehlukeneyo. Kodwa benza indlela yokuya ezulwini ibe ncane okwedlula inkosi labafundi bayo na. Kambe imfundiso yabo ilukhuni ukwedlula leyo eBhayibhelini. Nanzelela amavesi amalutshwane eBhayibhelini. Uzathanda inkosi uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, njalo ngengqondo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, njalo lamandla akho wonke. Ngoba wonke amazwi ayize abawakhulumayo, abantu baza kuziphendulela ngawo ngosuku lokuthonisiswa. Ngabe lisidla kumbe linatha loba yini eliyenzayo, liwenza konke ukuba lilethe udumo kuNkulunkulu. GC 259.3. Nxa imfundiso yabo ilukhuni okwedlula lapha, balecala kodwa liyazi enhliziyweni zenu ukuthi akukho njalo. Njalo ngubani ongasusa umuca owodwa wokuthi wokungabi lukhuni engaphambanisanga umbhalo na? Kambe kungenzeka ukuthi inceku yemfihlo kaNkulunkulu itholakale ithembekile nxa ingaguqula umuca owodwa phakathi kwalo na? Hhayi, ngeke asuse lutho, ngeke enze loba okukodwa kube buthakathaka. Kufanele akhulume konke phambi kwabantu. Ngeke ngilethe umbhalo phansi ufinyelele ekuthandeni kwakho. Kumele uphakame ufike ezingeni lawo. Kumbe ulahlo kokuphela. Yiyo inziki yamazwi akhulunywa ngabantu wokuthi amadoda lawo awalathando. Abalathando kanjani? Ngayiphi indlela? Kabananzi abalambileyo, njalo abagqokisi abangela zembatho na? Hhayi, lokhu ayisikho. Isiqokoqela sendaba. Abasileli kulokhu, kodwa abalathando ekwehlulekeni. Bacabanga ukuthi akukho ongasindiswa ngaphandle kwalabo abalandela indlela yabo. GC 260.1. Ukuwa kwenkolo okwase kubonakala elizweni laseNgilandi ngaphambi kwensuku zikaWesley kwakubangelwe yimfundiso yokuthi abantu bakhululwe, bakhululwa ngomusa okudingeka ukuthi balandele imilayo kaNkulunkulu. Abantu abanengi bafundisa ukuthi uKristu wayesuse imithetho elitshumi yakhe lokuthi amaKristu ayengakhangelelwanga ukuthi ayigcine ngcwele. Besithi amakholwa wonke akhululiwe ebugqilini bokwenza imisebenzi emihle. Abanye loba babevuma ukuthi umthetho wawulokhe ukhona, bafundisa ukuthi kwakungaqakathekanga ukuthi abafundisi batshele abantu ukuthi balandele amazwi wabo, njengoba labo uNkulunkulu ayebakhethele ukuthi basindiswe. Ngamandla angaphikisekiyo omusa ongcwele, babezoholelwa ukuthi benze imisebenzi emihle. Kuthi labo ababekhethelwe ukufa babengalawo amandla wokulandela umthetho ongcwele. GC 260.2. Abanye njalo babebambelele emfundisweni eyayisithi abangcwele babengeke bewe emuseni kumbe balahlekelwe luthando lwezulu. Bafika esifiqweni esesabekayo sokuthi izenzo ezimbi ababe zenza zazingasozono, njalo lokuthi kwakungamelanga zibonakale sengathi kwakuyikwephula umthetho, njalo lokuthi ngalokho babengalasizathu sokuvuma izono zabo kumbe ukuma ukwenza izenzo lezi ngokuzivuma. Ngakho-ke bafundisa ukuthi loba esinye sezono ezimbi kakhulu esasithathwa njengokwephula umthetho ongcwele emhlabeni wonke owawungasosono phambi kaNkulunkulu, nxa senziwa ngomunye wabakhethekileyo, ngoba ngolunye lophawu njalo lamahluko wabakhethekileyo lokuthi babengeke benelise ukwenza lutho oluyisinengiso phambi kukaNkulunkulu kumbe ongavunyelwa umthetho wakhe. GC 261.1. Imfundiso lezi ezimbi ziyafana nxathu lalezi ezafundiswa izikhwicamfundo ezalandelayo, njalo labafundisi abaphakemeyo ezokuthi akukho umthetho ongaguqukiyo ongomgomo wokwenza okuhle. Kodwa bafundisa ukuthi umgomo wokuziphatha ufakwa ngumphakathi, njalo kuyenzeka ukuthi uhlale uguquka. Imicabango yonke leyi iholwa ngumoya ofanayo, ngulowo owathi ephakathi kwezidalwa ezimsulwa ezulwini, owasungula umsebenzi wakhe okwephula imigoqo elungileyo yomthetho kaNkulunkulu. GC 261.2. Imfundiso yokubekwa kwemithetho eyayifakelwe ukulawula inhliziyo zabantu yayisibangele ukuthi abantu abanengi bephule umthetho kaNkulunkulu. UWesley yena wema isibindi waphikisana labafundisi bemfundiso leyi eyamanga, njalo wabonisa ukuthi imfundiso leyi eyayibangela ukuthi abantu bakholwe ukuthi umusa kaNkulunkulu ubaholela ukuthi bephule umthetho wawuphambene leBhayibhili. Umusa kaNkulunkulu oletha usindiso usubonakele ebantwini bakhe bonke. Lokhu kuhle njalo kwamukelekile phambi kukaNkulunkulu lo msindisi wethu ozakwenza ukuthi bonke abantu basindise njalo bafinyelele ekwazini iqiniso ngoba kulo Nkulunkulu oyedwa njalo lo mmeli oyedwa phakathi kukaNkulunkulu labantu indoda enguJesu Kristu owazinikela ukuthi abe ngumnikelo wabantu bonke Titus 2 verse 11 Lo 1 Timothy 2 verse 3 kusiya ku 6 Umoya kaNkulunkulu uniwe wonke umuntu ukuba sonke senelise ukufinyelela indlela yosindiso ngalokho uKristu oyikukhanya kweqiniso ukhanyisela wonke umuntu ozalwa emhlabeni Johane 1 verse 9 Abantu bahluleka ukusindiswa ngenxa yokukhetha kwabo ukwakha ukwamukela isipho sempilo. GC 261.3 Nxa wayephendula amazwi wokuthi ekufeni kukaKristu imithetho elitshumi yayisitshabalalisiwe ndawonye lemithetho yeminikelo. Uwesley wathi, imithetho elitshumi ayincizelelwa ngabaprofeti, kayisusanga. Kwakungayisiyo njongo yokuza kwakhe ukuthi atshabalalise lo wodwa wawo. Lo kwakungumthetho ongephukiyo ohlala umile njengomfakazi o. Thembekileyo ezulwini. Lokhu kwakusukela ekudalweni komhlaba owawubhaliwe. Hatshi ematsheni, kodwa enhliziyweni zabantu, zabantwana babantu, nxa babephuza ezandleni zomdali. Njalo loba kunjalo, amabala lawa abhalwa ngeminwe kaNkulunkulu kathesi asengcoliswa yisono kodwa ngeke asulwe aphele nxa siselomzuzwa ngedwa osenza siqedisise phakathi kobuhle lobubi ingxenye zonke zomthetho lowo kumele zihlale zilamandla phezu kwezizwe zonke ezikhathini zonke hatshi ngokuba weyame esikhathini kumbe endaweni ethile kumbe kwezinye izehlakalo eziguqukayo kodwa wayemi esimeni sikaNkulunkulu lesimeni sabantu njalo lasebudlelwaneni babo obungaguqukiyo GC 262.1 Angizanga ukuzobhidliza kodwa ukuzogcwalisa. Kungekho umbuzo umutsho wakhe kule indawo ovumelana lalokhu akutsho kuqala lalokhu okwalandelayo. Yikuthi ngize ukuzowumisa ngokuphelela kwawo. Kungakhathalekile lokhu okwenziwe ngabantu. Ngize uzowumisa ngokuphelela kwawo. Kungakhathalekile lokhu okwenziwa ngabantu. Ngize uzochasisa konke obesekusithele kumbe obesekumnyameni. Ngize ukuzochaza. Ukuqiniseka lokuphelela kwengxenye zawo ukubonisa ububanzi lokujula lokugcwala lokuphelela kwemithetho yonke emumethwe lapha njalo lobude lobutshona lokuhlanzeka njalo lobungcwele bengatsha zawo zonke GC 262.2 Uwesley wabonisa ubudlelwane obuphakathi komthetho levangeli. Kukhona ngokunjalo ebudlelwaneni obukhulu esingabuqedisisa phakathi komthetho levangeli. Ngakolunye uhlangothi, umthetho uqhubeka uvulela indlela njalo usiqondisa evangelini. Ngakolunye uhlangothi, ivangeli liqhubeka lisiholela ekugcwalisweni komthetho. Umthetho usifundisa ukuthi sithande uNkulunkulu, lokuthi sithande omakhelwana bethu, lokuthi sibe lokulunga, sizehlise njalo sibe ngcwele. Sizizwa sengathi asizifanelanga lezi izinto ngokuba ngamandla enyama zonke lezi izinto ngeke siziyenze. Kodwa siyabona isithembiso sikaNkulunkulu sokusinika loluthando njalo lokusenza sibe lokuzehlisa, lokuzithiba njalo lokuba sibe ngcwele. Sibambelele evangelini leli endabeni lezi ezimnandi. Lokhu kwenzelwa thina njengokukholwa kwethu njalo ubungcwele bomthetho bugcwaliseka kithi ngokukholwa okutholakala kuKristu uJesu. GC 263.1. Ezingeni eliphezulu lezitha zevangeli likaKristu, watsho uWesley, kukhona labo abehlulela umthetho ngokwawo, njalo abakhuluma amazwi amabi ngomthetho, abafundisa abantu ukuthi bephule umthetho, hatshi kuphela owodwa, kumbe omkhulu loba omncane, kodwa yonke ngokuphelela kwayo imthetho. Isehlakalo esimangalisayo esihamba lokudukisa lokhu ikuthi labo abakholelwa kuleyi mfundiso bakholwa ukuthi baphakamisa uKristu ngokulahla umthetho wakhe, njalo lokuthi baphakamisa umbuso wakhe nxa bebhidliza imfundiso yakhe. Kuliqiniso ukuthi bayamkhonza ngendlela efanayo enziwa nguJudasi nxa wayesithi, "Bayethe, Nkosi," njalo sengathi kubo bonke uthengisa indodana yomuntu ngokumanga na. Kuyafanana kwathu lokumthengisa ngokumanga. Ukukhuluma ngegazi lakhe njalo lokuthatha umqhele wakhe, lokululaza omunye wemithetho yakhe ngaphansi kwesizathu sokuhambisa ivangeli lakhe, akula muntu ongabalekela isigwebo lesi otshumayela ivangeli ngendlela efanayo, esazi loba engazi, ofuna ukubeka eceleni indingeko yokulandela umthetho, otshumayela uKristu ejonge ukunyathezela omunye wemilayo kaNkulunkulu. GC 263.2. Kulabo ebefundisa ukuthi ukutshumayela kwevangeli kuphendula ukuphelela komthetho, uWesley waphendula wathi, "Lokhu siyakwala, akuphenduli isiphetho sakuqala somthetho, esibizwa ngokuthi ukubonisa abantu izono zabo, lokuvusa labo abalokhe belele emagceleni wokulahlwa." Umpostoli uPawulu uyatsho ukuthi umthetho ulethela ulwazi lwesono, njalo ngaphandle kokuba umuntu ebesazi isono sakhe, kulapho azabona khona ukuthi udinga igazi likaKristu elihlanzayo loba abapheleleyo, njengoba iNkosi yethu yananzelela, abadingi udokotela kodwa labo abagulayo.
Akula ngqondo ke ukubizela udokotela labo abangaguliyo kumbe labo abazibona bephilile. Kumele uqale ubonisise ukuthi abaphilanga ngoba ngeke bakubonge ngomsebenzi oyabe ubenzele wona. Okwezingqondo ngokufanayo ukunika abantu uKristu bona balenhliziyo ezipheleleyo bengakaze bephule. GC 264.1. Ngokunjalo nxa uWesley wayechumayela ivangeli ngomusa kaNkulunkulu njengonkosi yakhe laye, wazama ukuphakamisa umthetho awenze uphakame ngokwethembeka. Wafeza umsebenzi wakhe owayewunikwe uNkulunkulu, njalo umphumela wakhona abe lethuba lokuwubona ngawakhe amehlo wawuligugu. Emaphethelweni wempilo yakhe ende edlula amatshumi ayisitshiyagalombili, amatshumi amahlanu wempilo leyi wayewachithe emsebenzini wokuchumayela. Abalandeli bakhe babedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu, kodwa inani labantu elasuswa ekufeni lafinyelela impilo ephakemeyo ngenxa yokusebenza kwakhe. Ngeke yazakale lapha emhlabeni, izavela nxa abahlengiweyo bezabuthana ezulwini phambi kukaBaba. Impilo yakhe iveza isifundo esiphakemeyo kumaKristu wonke. Sengathi ukholo olufanayo lokuzehlisa lokukhuthalela umsebenzi kaJehova lokuzidela kanye lokuzimisela kwenceku leyi ekaJesu ngokubonakala emabandleni alamuhla. GC 264.2.